ukuxoxozela nokufuthelana phakathi kwabaphila ngokuthengisa namapolisa lokhu kubika kugcine kubangela ukuthi amapolisa agcine esejikijela umphakathi ngentuthu ephandlayo yamathiyegasi okusabalalise abantu bagcwala yonke indawo. Umzali owehlangabeza umntana ke ku-4th Street ubezonde okwamagama esithi kakudingwe ezinye indlela zokukhipha abaphila ngokuthengisa endaweni abangamelanga ababekizo kulokuphosela intuthu ephandlayo ebantwini.
Mina bengisiyathatha umntwana wesikolo nxa ngithi ngiyathi ngibona sokuyisiyaluyalu kuyagijinyiswana yi-City Council lamapholisi baxotshanisana lama-vendors kuma-pavement. Lami ngigcine sengibuyela emuva ngoba ithiyegasi sebeselibambe yonke indawo vele sokumhlophe. Kodwa into engiyizibuza yona inye kuphela ukuthi kanti vele yona i-City Council ngeke ilungisane lama-vendors ayo ingalimazanga ngisho umuntu, ngoba phela khathesi njengoba ukhangele amehlo abuhlungu asevuvukile. Ngabe kade ngihamba lo mntwana khona kangikhulumi, ngabe ulimele umbe ngawufile.
Egcizelela kulokhu umongikazi uNkosazana Theresa Nkomo uveze ukudana okukhulu ngokusetshenziswa kwama-tiergas emphakathini.
Indaba ye-tiergas liyayimphathi kuhle ngikutshela. Sengize ngiyesaba lokungena etown ngenxa yokuthi uyabe ungakwazi ukuthi i-tiergas yakhona izaqalisa nini ukujikwa. I-tiergas ngeyani vele? Khani umuntu othengisayo ubhaliwe ukuthi lo uyathengisa lo kathengisa. Anilabona ukuthi i-tiergas yona lezi okuyindlela yokusipanisha njengoZulu.
Umnumzana Tobias omunye wabaphila ngokuthengisa ulandise okubehleleyo ukuthi sihlakalo esiqale emini.
Awusogijima okuncane lokhu. Amapolisa lawo yabo labanye akade bekulabanye kade begqoma imfomane, labanye kade begqoka impahla zabo. Aso sithe sibabone yabo, sabuthi into zethu sabe sisima yabo ukuthi khona sibone ukuthi kanti vele kwenzakala. Then bathe bethi bayasixoshanisa sayala. Abanye baqala ukuthi dobha amatshe yabo, ade bengemva kuthi baqala ukudobha amatshe baqala sukujikijela. So lathi bese sihlangene la khona phana. So khona ukuhle kwaqala khona vele yonke inyakanyaka yabona.
UNkosazana Theresa uphinde wabalisa udaba lwempilakahle esithi intuthu ephandlayo ilokhu kubulala labo abanezifo eziphathelane lokuphefumula, ngakho-ke akumelanga isetshenziswe.
Mhlawumbe yangena laye njani wona ukuvele usebenzi ungunesi ukwazi ukuthi umuntu kakumelanga uphefumule umoya ongcolileyo? Abane-asima abantu bazaphila njani? So uhulumende iyake konside yini ama-health implications lawazi abantu bazagula?
Umnumzana Tobias ubuye wathi kuyaziswa ubuhlungu ukuthi loba nje imisebenzi ingatholakali kakwazi ukuthi uhulumende ufuna baphile njani. Ukulwisana phakathi kwabathengisayo lamapholisa sokulesikhathi kusenzakala njalo amapholisa asebenzisa udlame lentuthu ephandlayo ukuze avimbe abathengisayo ukuthi bangathengisi. Imizamo yokuthi sikhulume lesikhulumeli samapholisa yehlule, kodwa amapholisa esikhulume lawo ale ukutsho amabizo abo aveze ukuba umsebenzi wabo usinzima ngoba abantu bengafuni ukusuka ezitaladeni zedolobho leHarare. Kolunye udaba, isigodlo seMelika namhlanje sibe nemfundiso kuntatha lezindaba ekade ijonge ukuqeda udubo lwendaba zamanga esazakala ngokuthi i-fake news. Intatha lezindaba ezifunde ngalolu daba ziveze injabulo enkulu zisithi sizazama ngendlela zonke ukwengeza ithemba uZulu analo kuzo ekwethuleni kwembiko lezindaba ezimqotho. Ngimele isitudio 7 seHarare, nginguGibson Bebe.